Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 31 Zibandlela 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Owake wamela izengeza West Delele Parliamente umnumzana Job Sikhala okhululwe ejele izolo ngemva kokuvalelwa kweminyaka phose emibili 19 months uthi okwamanje usacabanga ukuthi alubhekise ngapi kwezombusazwe. Inhlanganiso ye-United Nations Population Fund ibika ukuba untombazana oyedwa phakathi kwabalitshumi eZimbabwe uyazithwala engahlelanga kumbe ngemva kokudlwengulwa. Inhlanganiso e-United Nations Population Fund ibika ukuba untombazana oyedwa phakathi kwabalitshumi eZimbabwe uyazithwala phakathi kwalelo nani isilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50% babo bezithwala bengahlelanga. Kuthi ingxenye yalabo ababe bengahlelanga begcine bekhipha lezo zisu okufaka impilo zabo engozini. Ulusi Yasini usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume embuthanweni wokwethulwa kogwalo lophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso eye-United Nations Population Fund owenzelwe e-Rainbow Towers Hotel lamhla. Lolu phenyo luqhutshwe phakathi kuka-2019 kusiyafika u-2022 phezu kodubo lokuzithwala kwamantombazane esesemancane olwe-National Assessment on Adolescent Pregnancies in Zimbabwe lukhokhelwa ngabe-UNFPA, uhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umeli we-UNFPA eZimbabwe, unkosazana Miranda Tabifo, nguye owethule ugwalo lwalolu phenyo emele umeli wenhlangothi zonke zomanyano wamazwe omhlaba.
Yikho nje sibuthene njengenhlanganiso phezu kwalolu daba ukuthi sibonisane ngokuvezwe yile inhlolisiso.
Esinye isiphathamandla sogatsha lwezemfundo ehlangothini lwabadinga usizo oluphindiweyo, unkosikazi Kwadzanayi Nyanungo, ulandisa ngalolu dubo lokumithiswa kwamantombazane esesemancane njalo engahlelanga.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana besabancane bafunde okuningi ukuthi nxa sebezintombi lamajaha bebevele sebekwazi ukuthi bazigcina kanjani, baziphatha kanjani, bacebela kubani nxa amalungelo abo esengozini.
Umnumzana Godwill Zulu ngosakhulayo osebenza lenhlanganiso ye-Young People's Network on Sexual Reproductive Health, HIV and AIDS, laye upha umbono wakhe ngokumele kwenziwe ukwehlisa inani lamantombazana amithiswa esesemancane.
Laba bantu abatsha abalalwazi ngemizimba yabo, sikhangela kakhulu inzima ecansini ukuthi umntwana omutsha uyafika iminyaka eyi-18 years engakwazi ukuthi kuyini okwenzakala emzimbeni wakhe.
Okhokhela idale lesenethi edale lephalamende yabantwana, Child Senate President uGamuchirai Muzondiwa, uthi uqakathekile ukuthi amantombazana afundiswe indlela zokuzivikela.
Kuqakathekile ukuthi senqabele ingozi ingakenzakali kulokuthi sikhale kwelakusasa.
Linhlolisiso iveze njalo ngokuqakatheka kokusebenza labafana labo baba ekulwiseni udubo lokumithiswa kwamantombazana esesemancane. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yePadare enkundleni Men's Forum, umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele uyakugcizelela lokho.
Njengesizwe kumele sisukume sibone ukuthi abantwana bayathola i-information e-correct njalo e-consistent ivela emzalini. Inkinga ukuthi abazali sebetshiya kwesinye isikhathi unalomthwalo bethi bazabona esikolo ama-NGOs azabuye ezofundisa abantwana. Umzali kabe lo mthwalo yokubana avikele umntanakhe kuzo zonke zona lezi izingozi. Indlela yokumvikela ukuthi umnike information ekwanileyo ukuthi akwanise ukuzivikela.
Lolu phenyo luveze njalo ukuthi isilinganiso sokungamachumi amathathu lanye ekhulwini 31% samantombazana okwakhulunywa labo abike ukuba amithiswa ngokudlwengulwa. Luveze njalo ukuba enye imbangela enkulu yokumithiswa kwentsha yikuba besemulini eziswelayo ukusilela kolwazi, ukwanda kokusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini kanye lokuswela usekelo lwezemali. Uhulumende esebenzisa ugatsha olubona ngendaba zabesifazana uthembise ukulusukumela phezulu udaba lokumithiswa kwamantombazana, kodwa ingcwethi zezempila kahle akusoze kwaphumelela kangako njengoba umnotho welizwe untengantenga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingulusi Yasini.
Amabandla aphikisayo athi avumelana lophenyo olwethulwe izolo inhlanganiso yeTransparency International oluveza ukuthi iZimbabwe iqhubeka ingenye yamazwe alenkohlakalo enengi icorruption emhlabeni jikelele. Uphenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index lolu luveza ukuthi iZimbabwe yiyo ekhokhelayo ngenkohlakalo emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika. IZimbabwe ithole imiklomela engamachumi amabili lane 24 points kuphela phakathi kwemiklomela elikhulu, okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile kuleli lizwe. Nyakenye umsakazo we-Al Jazeera wethule ifilimu eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende ekwebiweni kwegolide leZimbabwe lisiyathengiswa kwamanye amazwe. Sixoxele lunga le-TCCC umnumzana Sweden Chiroza, yena othi ngempela inkohlakalo ibhahile eZimbabwe.
IZimbabwe ikhokhela ngendaba ze-corruption ngenxa yombusazwe weZANU-PF. Ngakhangela indaba eyama-tax asehlatshwe abantu beZimbabwe, ama-tax asehlabile asebhahile lapha eZimbabwe. Bananzelela ukuthi kuyabe kuyimizamo eyokuthi abantu beZANU-PF bethole zona izimali. Ngakhangela indaba zabonasa lapho wathola ukuthi umuntu owayevele enguye ophatha ngezemnasa watshontsha izimali ezesabisayo khona ngale. Umuntu lo uthe engena kumthethwandaba wathi amadokotela athi no, umuntu lo kuthiuthi kwesinye isikhathi kungani kulomsangano ekhanda lapha. Umuntu lo bamiyekela kwaye kuthiwa kalacala. Namhlanje umuntu lo usekhona edale lephalamende. Kanti nxa umuntu kuthiwa ikhanda lakhe alisebenzi uzakhokhela njani abantu ephalamende? Uzamela njani abantu ephalamende? So zananzela ukuthi iZimbabwe ihlutshwa yiZANU-PF ngoba iZANU-PF yeletha umkhuba wonalo.
Lithi lina uhulumende kazimiselanga ukuqeda inkohlakalo elizweni, kodwa sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende izolo ethembisa ukuthi bazimisele ukubopha zonke izikhohlakali ngitsho labezombusazwe. Kanti uthe bakhangelele ukuthola imali engange-$1 billion lonyaka abazayithathela abantu abakhohlakeleyo.
Ungananzelela izithembiso ezibekwe nguye uMnangagwa bekuyizithembiso ezokuthabisa abantu. Ufake ikomiti khangela ngendaba ze-corruption, ikomiti eyokubopha abantu abayizigange ababe yenza leyo corruption. Yona leyo komiti sokusazakala ukuthi yehluleka umsebenzi.
Umnumzana Sweden Chiroza lilunga le-TCCC, sixoxe njalo lelunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena othi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ulwisana le nkohlakalo.
Ilizwe leZimbabwe, i-constitution leZimbabwe iyatsho ukuthi into eminyazo lezo esikhuluma ngazo ezingathi ngeze-corruption zivele azifunakali. Njalo nebandla leZANU-PF likubeka sobala ukuthi izinto ezinjana izinto ezingavumakaliyo. Yikho linanzelela ukuthi lo mongameli welizwe wakhethwa ukuthi kube le-commission ekhangela khonokho okuyinto ongani kulokuthi abantu baphatha izinto ngendlela engayisiyo. So mina angeke ngivumelana nabantu abathi iZimbabwe ile-corruption engabe inkulu kakhulu kumbe ngakhona ubonakalayo okuthi uhulumende ungayivumela. Abantu bangabe bekwenza bechathile bengangabo kusona wona manje
bebotho kodwa ababotshwayo laba nkomo abanye bayasola bathi hayi ngabantu kazana nje abantu abancane bathi zona ingqunquthela zenkohlakalo zikuhulumende njalo kazibanjwa yebo sesike sabona kubotshwa abezombusazwe lapha lalapha ya kodwa abanye bathi hayi labo ngabantu nje ababe bephoxane lomnankakwa njalo kaningi bayabotshwa nje uze kuthiwa icala seliphelile
abantu abanjalo ababuye phambili babe nokufakazi ngoba isikhathi esiningi kanisa ukuthi umuntu lowo ucorrupt umuntu lowo utshontshile umuntu lowo wenzelao akabotshwe kodwa kuyukuthi kuyizondo okunye wangikhona kuyindlela ukuthi abanye abantu babeindlela ukuthi babebakuhamba nishiye uhulumende okhona
Ngokubona kwakho Nkomo ungathi uhulumende wenza konke afanele ukuthi akwenze yini kumbe kukhona lapho kusilelayo ongaxwayisa khona ukuthi akubambe
Ngibona amapolisa labanye abaqondile esikondane lokuthola corruption zikhambela phezulu ukuthi zibambe abantu abangaphambanisa umthetho
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU PF ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7 eseFelabusim ekhuluma emkhosini wokwethula uphenyo lweTransparency International eHarare izolo umtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Matanda Moyo uthe uhulumende wenza konke akwenelisayo ukulwisana lenkohlakalo njalo ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi abambane ekulwisaneni le misebenzi yokungethembeki. Umthethwandaba waphezulu owe High Court unqume ukuba kakumelanga abafundi becollege leHarare Polytechnic babanjwe ngamandla okuhlawulela indleko yezifundo ngedola leMelika. UJustice Gladys Murray ohedaleleli uthi umthetho awuvumeli ukuthi icollege le ithi ayisemukeli imbadalo zendleko zesikolo ngedola leZimbabwe kumbe iRTGS. Udaba lolu beluphanyekwe emthethwandaba ngomgcini sihlalo wenye inhlanganiso emela izifundi ezinasu Harare Poly Chapter njalo ezifundi kuleli college umnumzana Valentine Ziko kulandela isaziso esethulwe yili college lele sokuthi izifundi zibhadalele indleko yezifundo ngedola leMelika njalo lisithi alisoze livumele ukubhadalwa kwalindleko ngedola leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomunye wabakhokheli benhlanganiso yezinaso umnumzana Comfort Mpofu.
Kube kuyisicelo sokubana isikolo seHarare Polytechnic singabeki ama fees ngama US ngoba abazali bethu abayibo abasibhadalela ifees abaholi lawo ma US bahola ama RTGS. Njalo ke kuba nzima ukubana besibhadalele ifees ngama US njalo yikho besihambisa isicelo saleso ukuthi iHarare Poly njalo ledale lezomthetha ndaba besikhangelele ukhonokhu besincede ukubana singabhadali ama US bekhangelele bezwelane labazali bethu abayibo abahola ama RTGS.
Isikolo seHarare Poly sona besithi kuyini okwenza ukuthi sibhadalise imali zesikolo ngama US dollars?
Isikolo saseHarare Poly sithi sibe senziwa ukubana ama suppliers izinto ezichiniyo sebefuna ama US dollars njalo lokubana iRTGS leya loser ivalu into abayikhulumayo bona kodwa unjalo sime kuthini iRTGS yakhona imali yelizwe lethu njalo imali ehulwa ngabazali.
Umthethwandaba wona uthethe isinqumo siphi?
Umthethwandaba uthi amafundi sibhadale ngeRTGS kuhamba ngerate lalelo langa ku-interbank nge-interbank rate sibhadale ngeRTGS.
Isinqumo lesi lisibona njani?
Zona isinqumo esilungileyo njalo esingayenzisa abazali bezama ukuyithola kodwa kumele angazivumeli ukubana ifees ikhwele isedlula imali zabazali even ngange-RTGS yakhona. Ikhomele siwukhangelele njalo sikulwele kathesi.
Abanye bathi yebo lingabe linqobile kulimpi kodwa udubo ngolokuthi izifundi zizahamba esikolo kodwa azisoze zithole imfundo ngenxa yokuba imali yama-RTGS ingathengi lutho. Lina likubona njani lokho?
Thina impethu sikhangeleleyo i-academic freedom, yinto esikhangeleleyo academic freedom for everyone, academic freedom ngesikhathi sonke sisaphila and isikhathi sonke sisafunda. So akumelanga kuduru ukufunda. Yena le imali holo abazali, imali okumele uthathwa ngama-fees ngoba akumelanga kudule, akumelanga kube expensive ukufunda kwabantu. Kumele wonke umuntu ekwazi ukufunda ngemali enalithi. Imali naleyo iholwa ngabazali bethu. Onke umntwana meleni lesokufunda ngayo. Yebo bazathi thiwa i-RTGS alithini. But thina i-US, labazali bethu i-US abalabo. Singabantwana bama-civil servant, lama-street vendors. Abasiyi-afodi, abayi-afodi i-US abazali. Yabona? So yinto layo kumele beyicabangele naleyo ukubana ayi-afodi i-US and akula mzali oyiholayo. So nxa ungama-RTGS onalawo akawube yiwo. Ngoba yiwa njani iyo a-afodwayo.
Lo ube ngumnumzana Comfort Mpofu, omunye wabakhokeli benhlanganiso emela izifundi zemfundo yaphezulu, exoxa ecingweni le Studio 7. Owake wamela izengeza West edalele parlamente umnumzana Job Sikala, okhululwe ejele izolo ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili, 1 year 7 months, uthi okwamanje usacabanga ukuthi alubhekise ngaphi kwezombusazwe ngoba kulabanengi abafisa ukusebenza laye bezama ukuphumelela ngokuhlala kwakhe ejele. Uthi bakhona abantu ayecabangela ukuthi bazazama ukuncedisa ukuba akhululwe kodwa abathulazwi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Khuluma lentatheli izindaba esemzini wakhe St Mary's eShitungwiza namuhla. Usikhala uthe uyajabula ngokuphuma kwakhe entolongweni. Ubonge kakhulu abantu bonke kanye lentatheli izindaba ezibikele umhlaba jikelele ngokuvalelwa kwakhe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
This does not deserve human survival. Fortunately myself, I had both my family and the masses of our people who were looking after me. Otherwise, it did mean that I was unfortunate, like all other inmates. The food that they are served and the conditions that they live in.
Uthi usahlolisisa okwenzakala kwezombusazwe okwamanje engakavuseleli esithi kukhanya engani kulokuxokozela okumangalisayo elizweni.
They have been the missing link in the Zimbabwe's political trajectory. The way how they have changed the political landscape of this country, the moment when they came on board, is still shocking and astonishing. You have to understand that I am an individual who was abandoned and neglected by anyone whom I thought would come to my assistance, only for them to emerge, to become the rescue package for me.
Uthi uzaqhubekela phambili elwisana lokuncindezelwa kwabantu nguhulumende kaMnangagwa labanye bakhe. Usikhala owathi evalelwe engumgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uphinde wakhuluma njalo ngemibiko ethi usexoxisana nabakucele le-CCC elikhanya okwamanje liphethwe ngumnumzana Sengezo Jabangu ozithi ngunobhala jikelele we-CCC.
I don't know him. All my life long, what I only later heard from other colleagues is that he joined MDCT in 2005 after the split in the MDC party at that material time and became the MDCT provincial chairman for Matabele North.
Kodwa uChabangu uphika ukuba uthume igqwetha ukuba likhulume loSikhala.
Lani libonile uVice President behamba besiyambona amalunga e-MDCC behamba besiyambona amagqwetha baningi ngeke ngabaqamba ngamabizo, so bebehamba besiyabona inkokheli yabo and lalamhlanje kuyinkokheli ye-MDCC nokuphume entolongweni enguVice Chairperson. Simhlonipha ngayona leyo ndlela.
Kulabanye abathi ulakho ukusebenza lecele elisekela uChamisa kube nengxenye yebandla le-CCC efisa ukudlelana naye. Omunye wabakubandla le-CCC umnumzana Fortune Mladazi uthi uSikhala kumele acabange kahle engakangeni kwezombusazwe.
kunzima ukuthi siphegite ukuthi uJob Skala uyakuya kuliphi icele njengoba i-opposition fragmented. UJob Skala ulelungelo lokubana associate iloba ngubani afuna ukuassociate laye, whether nguChamisa kumbe nguChabangu kumbe nguEmerson kumbe ngubani lobani okhona, ilungelo lingelakhe.
USkala obegwetshwe ukuba ahlale entolongweni okweminyaka emibili ebekwe eceleni okweminyaka emihlanu ngumantshi eHarare uthi kuningi okumele akwenze okugoqela udaba lesidumbu sikaMablessing Ali esesigcine isikhathi eside endlini yamakhaza eshitungiza hospital. Bakubandla leZANU-PF bathi wenze kahle umthethwandaba ngoba ngabantu bonke hatshi abaphikisayo kuphela.
Hayi, indaba yokuthi iZANU-PF ya interfere enkantolo hayi asondaba ebambekayo asonde, kodwa hayi into nje esegcekeni ukuthi amabandla laphikisayo ikakhulu i-TBC ekwehlulekeni kwabo konke bathi abantu bokungcolisa namhlanje bayajabula ukuthi Job Skala uphumile entilongweni. Awukusela muntu okhuluma ngeZANU-PF.
Ingcitshi kwezombusazwe njalo elilunga le-Job Skala Solidarity Movement umnumzana Comfort Ncekwe Nkosi Mpofu uthi bayamsekela uSkala njalo bazalandela isinqumo azasithatha kwezombusazwe.
Silapha sizohlala sisazolila ama-political prisoners abotshiweyo asini, and from namuhla i-Job Skala Solidarity Movement iyatshintsha from ukuba u-Job Skala Solidarity Movement isiba yiZimbabwe Solidarity Movement.
USkala uchothoze kakhulu isimo esisemajele sithi ukudla kukhona, indawo zokudlela lendawo zokulala ziyadamisa. Uqhubeke esithi okusobalayo ukuba uZulu weZimbabwe uthwele amagabha avuzayo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe. USkala waqala ezombusazwe ngesikhathi esafunda e-University of Zimbabwe. Usebotshwe kaningi-ningi esethiswa amacala atshiyeneyo ikakhulu awokulela ilungelo likaZulu lenkululeko kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lonkosazana nokuthokoza Yolanda Nyathi ohlala kwele island. Uxoxa lo Gibbs Dube o Studio 7.
Njengomuntu okhulele Plumtree ngikhulele esigabeni lapho abantu abasebenzisana khona ndawonye, right? So umama wami esemuve wayensuza ngiye ngabona ukuthi ngenye into elekhaya ku-community. I tried ukuthi engakwenzayo ukugebhela umama omgodi azama ukuthi umama esebenzisane nabo umakhelwane bakhe, but kwehlula kancane. Mina ngazama ngibe ngihamba ngiyekhaya ngifike ngilime. Kulo mnyaka engingafika khona ngalima imbambayela sibili, ngabuyela after 6 months ngathengisa ngathola amasaka 20 to 25 amasaka. Right. Okwamanje ngifuye inkukhu zisemakhandeni, ezinye zisemahatshula, ezinye zisenketha. Then emzini wami ngale engiyakha khona ngile project yokwenza imbuzi, though ngingakaqali ukwenza imbuzi. Imbuzi zami zisasenzuzo okwamanje.
Kodwa ubona zano inhlelo zakho zonke lezi zinjani? Labantu bathola ulwazi phakathi kumbe zibe vele sebesenza khonoku okwenzayo?
Abantu engibona mina ngabantu besindebeleni siyalekha mbijana. Abantu besindebeleni sifokhasa kakhulu ekusebenzeni. Lakuye wambuza ukuthi ngihlala kuphi. Currently I'm in Ireland. I've been in Ireland for over 20 years. And since I came to Ireland, I've noticed ukuthi I'm more African than being Irish. I've not accepted ukuthi vele ngingwase Ireland mina. Inhliziyo yami vele inthumele ekhaya. Ngiyasuka mina ngiyehlala ekhaya mebhabo ma 4 months ngishiya umsebenzi hambe ngenza ama projects ami ekhaya. Yabo, how abantu bekhaya are getting involved entweni zokwakha zokulima baslow kakhulu, but it's one thing that engifuna ukuyi-enforce ku community yami bekhona.
So ubona zani uzabubatshelani ngezokulima lapha lento ezinjalo?
Igood example esilawo ngento zokulima engibayibonisa khona yimarket yakobulawayo. Wangena kumarket yakobulawayo, imarket yakobulawayo ingcolile. Why ingcolile? From my own observation is because abantu abalaphana akusobani ngabantu abangahlali kobulawayo, abantu abangelazi indawo kobulawayo. So babuya bevela kobogokhwe ngaphi ngaphi endaweni zemashonaland bezodlela khona phana, batshone khona phana, belale khona phana, basoye ngokuya woda.
Yiko kwenza khonoko so ukuthi abantu benze balime bahambise khonapho.
Yes, the white na kumele sibe i-target market. We should be able to produce izinto thina ezibulawayo, sizenzele izinto zethu. ngoba lathi umhlaba siwuphiwe. Akudingakali ukuthi umuntu utaze zebe le plaza ukuze luthe lima, and lani i-3 acres umi 12 acres umi 5 acres esiphiwa i-government ezamasimo, siyakhona ukuyi-converta to an agricultural land isinikeze something. Moreover, siyaphiwa izibaya, siyaphiwa la madlelo ezinkomo.
Ye, kulapho uzutshaye imbamba ele yonke leyi, akubatsheli ukuthi abantu wakwenza njani?
Ngathatha abantwana abancane ngoba I believe ngiyalima imbamba yila ngahlanyela lesihlahla. Enye into engakutshelanga yona ukuthi ngilabantwana mina, abantwana bakabhuti wami, abantwana babobani bani, angisho akwazi vele ukuthi njengama-Africans i-family ihlala iningi. So engakufundisa abantwana ukuthi intanga abayidlayo kumele bebekwazi ukuthi intanga ngubaba wabo, right? So abantwana bengadla intanga bayahlanyela. So ekuhlanyeleni kwami imbambayila ngahamba ngaqala ndaba abantwana ngabafundisa ukuthi asihlanyeleni imbambayila, asihlanyeleni izihlahla. Isihlahla in the next 3 years abe zilibhatalela i-school fees. Sahlanyela imbambayila, after 6 months labantwana imbambayila sihamba sayigebha sisonke futhi sathengisa, sathenga amabhuku esikolo, senze siwenzayo ngembambayila.
Valalisa uZulu khonapho mama.
Wonke umuntu ngelanga udinga ifama kathathu. Ekuseni kumele uvudle kuvela ku-farming, emini kumele udle kuvela ku-farming, ntambama kumele udle uvela ku-farming. Udokotela simbona maybe once in a while. So umhlaba uqakathekile, umhlaba kumele siwusebenzise. Let's utilize the resources we have around us. Siyeke ukukomplaina nge-marginalization.
Lo ube unkosazana obe khuluma lo Gibbs Dube ekhuluma kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF uthi uhlelo lokusilela kwamanzi luzaphela du edolobheni lakoBulawayo kungakafiki umnyaka ka-2030 ngoba uhlelo lwemathebeleland Zambezi Water Project selusemaphethelweni. Usanda kukhuluma la mazwi esembuthaneni wokukhankasela uMnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba chabalala edale lephalamende. Kodwa umsekeli kasolodolobho wakoBulawayo uMnumzana Edwin Dlovu uthi ithemba labo likuhlelo lokwakhiwa kwedamu leyinsiza. Uxoxa loSithandekile Mhlanga oStudio 7.
Ngomnyaka ophelileyo singamakhansela koBulawayo sahamba safika eGwayishangani sabona, kodwa-ke sithi thina njengedolobho lakoBulawayo yi-long term ngesilungu, i-long term plan ya ukuletha amanzi koBulawayo. So short term kumbe medium term, hatshi long term, ngoba bangaqeda phela ukwakha leli damu sicina ukufika beseliyakhiwe ngesilungu esingathi 70%. So kusele ukuthi baqedise i-30%, bese kusenziwa-ke i-pipeline ezasuka-ke eGwayishangani buye izofika koBulawayo. Sikhangelela njalo ukuthi indawo liyana isi-low-lying, okutsho ukuthi indawo ephansi, ukuthi nxa manzi sedonswa esebuya koBulawayo kuqansile, kuzadingakala njalo le new pumping system. Sithi thina-ke hatsho kwakathesi kalisoze lusiphangisele, alisoze-ke lusolve ama-problem esilawo ngokuswelakala kwamanzi koBulawayo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Lingakhohlwa uhlelo lwelandelayo olwe-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum, lapho esizwa imibono yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngokukhululwa kukamnumzana Job Scala kanye lengxabangxoza ekubandla le-CCC. Singakehlikani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owakwamela izengeza West edalelwe ephalamende umnumzana Job Scala uthi yena okwamanje usacabanga ukuthi alubhekise ngaphi kwezombusazwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwehla namhlanje. Olivalelisayo uDabo Kancube, lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.